So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Selinesikhathi eside ilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani incaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Lenhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngomvulo. Kubika uBatavile Masuku.
Ikhansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba lolu hlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili lise-United Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Longo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, kuthi abongi abalalwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kulalwazi ebantwini jikelele nabezempilakahle. Abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Ngisibone ivaccine le-NE iyahlatshwa abantu, sibona ukuthi abantu bayahlatshwa abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ngiyakwanisa ukuthi ifundise abantu ngendlela yokuthi sibona ukuthi kulamanye ayabuya 200,000 i-government yafanele kufanele ukuthi ifundise abantu angakawubika ama vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abalangayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziwe ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le jekiseni le ehlatshwayo.
Unkosikazi sithokozile wobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ekhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo kuqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe. Kuthi ese-UBHC labongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753. Kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlulileyo selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingani inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sekukuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonokho kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenzakala sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Kathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sibonile ukuyabuya kwenziwe thathwa amaqhanje kuzabuya after 2 years kwezinto efana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Botswana bayenzile ipipeline ende ukusilingane layona le eyethu ngeminyaka nje emlutshwane So we
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzivishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANU-PF must go. UHaruZivishe ubotshwe ngeviki edlileyo esethweswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani nekhiye eminyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZivishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZivishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala. Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZivishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Olokuningi owawusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ukusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandela lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo eKaduna leKatsina kule Nigeria. Amalochacha la achithe izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Icala leSenate kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukuba noma electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatho yezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kweleTurkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele-South Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliamente abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokhu kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuZanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UThimviyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zeZanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections umama uThimviyasi wa resign ebandleni kumaviki amathathu adlulayo ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke eKhwekhwe lapha ahlala khona ikuthi senqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba beMDCT yikho ahamba khona yikho ke nxa esesuka esesiya kuZanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana weZanu PF yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayevele sesukile ebandleni akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso weZanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuZanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwemiliyoni. Kodwa ke kathesi ke sokungena kwaChamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaya elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha ngeCovid bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga leMDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Philip Kaule yena onthi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile
abathi bona iMDC kayilahlekelwa nganxa ilahlekelwa ngamalunga amabili politics is a game of numbers lawo uyazizela komuntu abantu lawo akhuluma manga lawo uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli former members of parliament ade bengamalunga edalela eparliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abafulatele iMDC alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eparliament akusuke uqiniso lelo abantu labo babengamalunga edalela eparliament lanqaba lwana omunye wayesexotshiwe edalela eparliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho kunoku kodwa balabalandeli iqiniso lelithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu dale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigebe enkulu kakhulu kubandla leli ele MDC Alliance
bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi
infiltration leya bakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlileni kwizizathu zakazethulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hatshi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanja oChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrate izana uPF udlubuntu umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisikho lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudu wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF bakreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana bezesaba ukuthi babuye ekhaya
umnumzana Philip Kaule lilunga lezanu PF inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva kubika umqondisi Dube
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo ukuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19 udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu ofanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yasifana leBotswana Network on Ethics Law and HIV/AIDS iphonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngikho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni umqondisi webhonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni
we hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable
sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni
accessing the vaccine should not warrant criminalization
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda esizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lokhulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwa.
Usibanda laye uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangala maphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangatshiywa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza phambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza ngalohlupho sibili. Kuza kumele kube lokukhankaswa okukhulu, lokukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasoke babe ne-problem.
Umphathi Ntambo Dikoloti yena uthi akusoke kube le nketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza uhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki, kanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe lama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi le-Afrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phetsheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba yingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMvimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindawo ezemidlalo uFortune Mbele uthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukuthi angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sina ama players ase Tanzania, sina ama players ase Zambia, sina ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungona hla sebenze ngakhona lokho kukhona. Ngoba ukuchinisa ukungasela skathi futhi sokuthi ama Warriors akona prepare lokho ku decide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players. Kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ngicungula izemidlalo uWashington Spanda la ukuthi ungakuyi abadlali abadlala phethi yakolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kunabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiwe amathuba okubana-ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa-ke kulabadlali ade bedlala kuChani, abe sekuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo-Tanzania, silabadlali abanjengabo-Bruce Kangwa, yiso isikhathi sabo sokubana-ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele-South Africa silabadlali abahlohlayo okumnandi abanjengabo-Nox Mthizwa kodwa abathi bangabuya bengatholi amathuba, isisikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So-ke hhayi singakhalezi mathonzi, abadlali bakhona, umqeqeshi welizwe bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana mhla zingama-25 kunyanga kaMvimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhla zingama-23 kuyo njalo inyanga kaMvimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusibaya sika Group H, njalo iqembu le-Algeria yilo lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi, kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors lilemiklomelo emihlanu, endaweni yesithathu kule qembu leBotswana lilemiklomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia elemiklomelo emithathu amaqembu azaqeda imidlalo ezibayo esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane iwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika owazaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela icoronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.